umqondisi wezimkhothi unkosikazi Janet Joe uthi babone ukuqathekile ukuxoxa lomhlangano ngoba umbiko ka-Auditor General umumethe okunengi okuphathelane lokusetshenziswa kwemali kaZulu.
I-Auditor General's reportedly ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le mismanagement yama-resources ama-public finances. Njengezimkhothi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani, imali zikaZulu kade sihamba njani kuma-ministries la kuma-government departments.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza leManyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuba lombiko uveza ukuba kunezimali okumele zisebenzele uZulu kodwa ezigcina zitholakala ezikhwameni ezingayisizo.
Izimali lezi eziningi zifuze ziye uyenza ukuthi i-development lenhlala kahle yabantu iphumelele. Kodwa sibona vele izimali lezi eziningi zigcina zintshontshwa. Siyabona kathesi abantu abasebenzayo kudala ama-pension abo abasakwanisi ukuthi bathole noma wona satshona ebhenkini leli elalingamanga kakuhle.
Uqhubeke ethi ezinye zalezi mali yizo okumele zisetshenziswe ukwakha imigwaqo, izikolo lezibhedlela. Ilunga ledaleli phalamende elake lakhokhela ikomiti yedaleli phalamende yebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende unkosikazi Priscilla Msiyayira Mpumushwanga uthi kuqakathekile ukuthi abantu beluhluze lolu daba lucace lakundawo abahlezi kizo.
Abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanti vele nxa imali idliwa ngubani ngaphi kwangikhona. Yikho ke mina ngiyakuthabela sibili ukuthi iy'ngxoxo lezi zenzakale, kodwa kumele ziyenzakale zike ziphume emahoteleni ziye ebantwini. Ngiyabe ngifuna ukuthi iy'ngxoxo lezi zihambe ziye etsholotsho, iy'ngxoxo lezi zihambe ziye kwethendambuya ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzwisisa ukuthi manxasi lo hulumende, uhulumende uyenzani.
Okwesikhathi eside njengedale unkosikazi Mushonga uthe bebehlangana lembiko lapha lalaphaya etshengisa ukuchaphazwa kwemali kodwa kungela manyathelo athathayo. Ngakho-ke uthi sokumele kudingwe indlela ezizwayo zokulungisisa lolu daba. Lo mhlangano we-Public Finance Management Reform indaba ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezijeneyo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantu, inhlanganiso yezimcod, inhlanganiso ezimela izakhamizi lamalungu edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.